khona ngiphakathi kuRef ngicele ngabanye ikakhulu abatsha and some people from other provinces ukuthi khona ngithi take up this post. I'm sure abantu laba bengicela bebebona ukuthi ngisebenze njani njalo kade bebona maybe i-brighter future when a young leader comes in and took over i-presidential post ever.
Kodwa siyananzelela ukuthi uNcintisa la sebekhulile njalo abalwa kumbi yenkululeko. Ubona ingani abanye bengavuma?
As long as the people have confidence in you, uyabonganelisa ukuthi uthi lead them. Some other countries abatsha you are sort of charter the way forward. Thina sisasekhona ikusasa kumele sizilungisele thina. Abakhokheli bayizolo. Labo bengangathi bengontanga babona ukuthi sokufanele ukuthi bawuthathe umbuso welizwe leZimbabwe from eRhodesian France era Ian Smith bakwenza kwenzakala ikakhulu siphathelane lokuthi abadala akade besikhokhela we're talking about the politics of politics. Thina kathi sesikhuluma ngepolitics of the economy, talking about technology, yikho lapho siyakhona.
Ungasitshela nje ngamafitshane izikhundla osowake waba lazo.
Ngisebenza kuma-civic organization groups afana nalezi rights, the Catholic Commission for Justice and Peace, CCJP. Ngasebenza ne-1893 Intolerance the Restoration Movement. Ngo-2008, sokulungiselelwa i-pullout ezapho. I was one of the youngest people who were invited by ama-ex-Zipra combatants engangisazona labo ukuthi ngibe yi-part of the formation. Ngakho-ke sathi sangena kuzapho ngaleso sikhathi and I was responsible of organizing the Midlands Province. Phambi kwami engangisebenza labo kwakulelo the late Movispada is-ex-Zipra lobathakathi ex-Zipra yibo abadala engasebenza labo to establish ama-structures e-Midlands Province. Ngavotelwa ukuba ne-National People's Council member for Midlands Province kwaze kwafika isikhathi se-last year ngo-2020. Lapho ngacelwa ngabadala ukuthi ngingene ku-National Executive ngosekretari wama-elections. Bengu-think tank which was advising the late president ubaba uDumiso Dabengwa and izaphu yeklatshi. Maningi amanye ama-portfolios engiwa-occupyileyo ngincedisa lapha njengaku-information and publicity njengaba ku-subcommittee yakhona.
Lona ibandla lezaphu limi ngaphi liqathaniswa lamanye afana labo ZANU PF labo MTC? Siyasibona abanye besithi elemthwakazi likhanya likhuthele Republic Party lisenza lokhu lalokhuya.
Yikho sesifuna i-new leadership ngithabe ngoba sikunanzelela ukuthi into yonke lesikhathi sayo abadala bethu bayidlalile indima ukuthi siyithathe izaphu siyibeke ezingeni eliphezulu. So kufuna i-new leadership. This is why lathi sesingenile sayiphosa intonga ezivikaneni. Singangena thina siyithathe ku-leadership. I'm sure izaphu it can actually win ama-elections ngoba sinanzelele ukuthi izaphu is the oldest party kodwa-ke yazange ingene embusweni.